sinanzelela ukuthi imfundo eZimbabwe ayiqakathekiswa ngoba konke okunye lokhu kukhulunywa ukuthi sokuvunyelwa lokhu lalokhuya kuhlale kuyatshengisela ukuthi kuhlalwe phansi kwahlelwa ukuthi lokhu sokumele kuyenziwe lokhu sokuvunyelwa. Kodwa nxa sesikhangele ezemfundo akula malanga akhulunyiwe ukuthi izikolo ziyavula ngelanga elinje. Lokhu kutshengisela ukuthi uhulumende kahlali phansi wahlela wabona walungiselela ukuvula kwezikolo. Kunje uhulumende kakakhulumisani labazali lenhlanganiso zababalisi kwaba lokubonisana ukuthi izikolo zingavulwa njani. Nxa sikhangele ukuthi abantwana sebehlale isikhathi eside bengayi esikolo, kunje ngabe sokuhaba lesikhathi lapho kwahlangana khona uhulumende lenhlanganiso zababalisi kwaba lokuxoxa ukuthi singancedisana njani ukuthi izikolo zivule.
Manyathelo bani elifuna athathwe nguhulumende andubana zivulwe izikolo?
Okuqala sikhangelela ukuthi singakavuli izikolo kube lokuhlolwa kwababalisi labantwana besikolo behlolwe ukuthi abala gcikwane le-COVID-19. Ngemva kwalokho sikhangelele ukuthi kule vaccination ezenzakala, kodwa lokhu sokusiya ngokuthi umuntu uyakhetha ukuhlatshwa kumbe hayi. Oyabe engakhethanga ukuhlatshwa lakho ebelendlela ukuthi ahlolwe engatheleli abanye igcikwane le-COVID-19 nxa eyabe lalo. Njalo sikhangelele ukuthi ama-PPEs etholakale ikakhulu ezikoleni ezisemaphandleni, ama-PPEs anjengama-mask, ama-hand sanitizer, lamanzi nje. Izikolo ezinye zilamanzi, amanzi etholakale, kube lendlela ukuthi izikolo zibe lamanzi. Sikhangelele ukuthi uhulumende aqhathe ababalisi abazancedisa ukuthi umbalisi oyedwa engabe efundisa abantwana abaningi, ngoba lokhu kuyangezelela ukumemetheka komkhuhlane we-COVID-19. Sikhangelele ukuthi sokusiya phambili le uhulumende abone ukuthi izikolo ezilamaklasi amalutshwane kube lokungezelela kwamaklasi, kuyakhiwa amaklasi. Lokhu siyakhangela ukuthi akungeke kwenzakala kathesi, kodwa ngokuya kwesikhathi uhulumende abone ukuthi kuyayakhiwa amaklasi amaningi, abantwana bengagcwali emaklasini eklasini eyodwa, kodwa befundi labo bekhululekile, kungabi lokumemetheka kwemkhuhlane nje etshiyeneyo. Lokhu kungenzakala lakho kuzasiphathisa ukuthi noma sibuyele emsebenzini sibuyele sikhululekile.
Kudaba lweholo lapha lifuna uhulumende aluphathe njani?
Udaba loholo vele yilo luqakathekileyo kakhulu, ngoba singakhangela ngomnyaka odlulileyo yilo olwenza ababalisi bahlala isikhathi eside bengabuyeli emsebenzini. Lalo futhi lwabangela ukuthi abantwana bebhale imhloliso bengafundanga. Kungayisikuthi yikho kwakufunwa ngababalisi, kodwa lakho kwakungavumi ukuthi ababalisi bebuyele emsebenzini. So nxa sikhangele sibona kuyindaba eqakathekile kakhulu ukuthi uhulumende kumele ayilungisise masinya izikolo zingakavuli, ngoba kunje uhulumende kakakhulumisane lenhlanganiso zababalisi mayelana lo daba loholo. So sikhangelele ukuthi engakakhulumi amalanga okuvula kwezikolo, kube sokukhulunyiwe ukuthi ababalisi bazaphiwa izimali zabo bengakabuyeli emsebenzini, ngoba akuncedi ukuthi sithi siyavula izikolo kodwa imali esiyiholayo ingenelisi ukuthi sibuyele emsebenzini lokuthi siphile lemuli zethu. So sikhangelele sikhalela ukuthi uhulumende awukhangelisise lokhu, azwe izikhalazo zethu, angezelele iholo lethu.